sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u-3 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lethula amazwi enduduzo kumndeni kaMuyi induna uZephaniya Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Njengephathi yabantu i-CCC sikhala lemuli yakwesigola esilahlekelwe yinkosi ubaba uSigola.
LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uzulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo.
Abantu ukukhuluma nabo nezindaba ikakhulu kulabo abanabantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangani kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho.
Inhlanganiso ye-Forever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala.
Bafana lalaba esingathi amawatshabo ehamba labo besiyajumayela kumbeza becela information about umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lethule amazwi enduduzo kumndeni kaMuyi induna uZephaniya Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula kwesikhathi eside. USigola owemzingwane esigabeni seMathebeleland South ube leminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyakhala ndawonye lomndeni wakoSigola.
Silusizi Mahlabe Zulu, njengephathi yabantu i-CCC sikhala lemuli yakoSigola esilahlekelwe yinkosi ubaba uSigola eteseleminyaka eyi-96. Sithi inkosi silele intaba idilikile. Ngalokho sithi abakongwane abakusigola lapha esigodini kabathathe lo mthwalo njengowesizwe, ngoba ubaba uSigola ede inkosi yabantu, inkosi ngabantu. Siyabonga ngemsebenzi oyenzileyo endaweni yakhe, ngitsho lamaplazi aseduze laye ede inkosi efuna ukuthula, ukuzinza lokuhlalisana kahle. Intaba idilikile sitsho njalo. Isisifulathele sicela ukuthi abakongwane imuli yakoSigola ikhale ngokuthula, ngoba ubaba ufezile umsebenzi wakhe. Njalo inkosi uThixo umgcinile kweminyaka eminingi ephosa ifike ikhulu lezi nsuku, akubangaki abantu abafika 100 years. Nalawo ubaba uJamisa, umthungameli we-CCC, ibandla labantu, ukhala lesizwe sesintu sonke jikelele uthi kasikhale ngokuthula, senze imisebenzi emihle, sikhumbula ubuhle bodwa obenzwe inkosi uSigola. Kungani uZulu kangwalongwa kwamachobana elale ngokuthula, sinze sihlangane njalo kwelizayo. Siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. eZimbabwe elizabambana lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lo-World Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo, ikakhulu uhlupho lwabantu abasebenzisa izidakamizwa. Umqondisi wenhlanganiso yabasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe, People Who Use Drugs, uNkosazana Tanya Tarumbwa, utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi esikhathini esiningi intatheli zindaba zigijimela ukuxothoza lokuthethisa abantu laba kulokuthi zikhulumisane labo kuhle zizwisise udubo lwabo.
In Zimbabwe, I feel like I'm a journalist and whether private or state media, there is a certain way you will present information when it comes to drug and substance use. All of them, it's like they are mandatory to preach about or report rather on abstinence and just talk about abstinence and prevention, their rehabilitation. So it's method of prevention only, which entail with abstinence, kuphela. Akukhulunywa nge-harm reduction, akuna ndlela ukuthi singakhuluma njani nabo, ukuthi we teach them at least the language also that is used when describing people who use and inject drugs. It's offensive, and I don't think that there's a way of correcting them. It's like they have a way that they're meant to report on when it comes to issues that come with drug and substance use disorder in Zimbabwe. So which you whether you can come in and correct them, you still find that the article, when it's released, it has a certain language, which is something that probably they would have talked to me, and then I would have talked to them in a certain way, but they have their own way of writing. And if only there was something that could be done to correct the journalists, because they have the biggest impact. They can, you know, change how the public sees drug and substance use. So the journalist channel is a woman who has drug and substance use, not just the abstinence, but who has someone to rehab. And this is something that we're trying to get health practitioners to see, and we cannot do this by ourselves without having, you know, the public perception line. This can only happen when journalists are involved, and journalists are the ones who give information, you know, to make sure which Avanti have accurate evidence, and they know there are different methods that can be used.
Hello again, uNkosazana Tanya Tarumbwa, umqondisi wenhlanganiso yabantu abasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe, People Who Use Drugs. Kusenjalo, intatheli zindaba zona zithi zikhona ingxaki ezihlangana lazo ekulobeni kumbe ekuthapheni indaba zabantu abasebenzisa okudakayo. UNtungameli Nkomo uxoxe lentatheli zindaba eStudio 7 uNokuthaba Dlamini.
Kule ndaba abazenzama ukuthi ngilandelele e-drug and substance abuse ivikela iphelileyo, kuleliyani ivikela phelayo, ngehluleka ngenxa yokuthi kusukela kukazali, ngoba kwezinye izikhathi nxa sibhala indaba lezi kuyabe kufuze siqalise ngalapho kwaqala khona phansi sibuya sisiya phezulu. Abantu ukukhuluma nabo nezindaba, ikakhulu kulabo abanakantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangane abaphakathi kwalolu hlupho, kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho. Okuyibukuthi ukuthi loba sifisa ukuthi udlule uchaphele isiya phezulu ekwakheni indaba yakho yabo ufuna ukubhala ngayo, kuba nzima ngenxa yokuthi ngaphansi abantu yibo esivele sibamele ukuthi singaqala ngabo. Abanye mina ngokubona kwami engathi sengihlangane nakho baye bengakhululekanga ukuthi ungakhuluma. Loba singabe sibhala siyabe sesibhala sesisebenzisa ukuthi size kuthiwa, kodwa bona abavele besehlupheni lolu ufike ukuthi kwezinye izikhathi abakhululekanga ukuthi bekhulume ngakho. So langase sibhala ukuthi kuze kube le action endabeni yona le yama-drugs, for instance, kuba nzima ngenxa yokuthi bona abadlelele lesipho lona lolu baye bengakhululekanga ukuthi bengakhuluma. Mina yilo ihlupho esengihlangane lalo ekuzameni ukubhala indaba leyi, and kube yinto yokuthi kungaba le-answer or i-accountability ukuthi lingaphela njani lona leli hlupho sisaphezulu kuhulumente.
Loge ngu Nokutaba Dlamini intatheli izindaba yeStudio 7 obekhuluma leStudio 7 esedolobheni leVictoria Falls.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Inhlanganiso ye-Forever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla le-ZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala. IFAS ithi ilugatsha oluphathisa intandane abadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula abakhathazwa ludlakela kwezombusazwe ukwakha imigwaqo kanye lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umnumzana Kudakashe Msakwa, umkhokheli we-FAS Trust, uthi baphakathi kwemizamo yokusungula ibhizimusi yokwethulwa kwembiko eye-telecoms kanye lomtshina ophose ufane lowe WhatsApp, ngoba injongo yokusekela ibandla elibusayo ngeyokuthi bafinyelele inhlelo zalo zentuthuko. Ulandule ukuthi ifazi iyethusela abantu nxa ikhankasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Munsaka lapho aqala ngokuchasisa ngomkhankaso wefazi kukhetho.
I-intimate voter contact strategy yiyo esiyenza yokwakhathesi. Leyo i-program isenza campaign le-ZANU PF sikhangele esingathi ngama first time voters ngama virgin voters, sikhangele njalo laba kade belahlekile sibaphendusa ekhaya, sikhuluma labo kakuhle.
Ungathi lisebenza kuhle yini alethuseli abanye abangasibo bebandla le-ZANU PF? Njoba siyibonile nje eminye imbiko isithi abantu bayalisaba ngoba lihamba liqoqoda iminyango lidinga imininingwane yabantu abafuna ukuvota.
Impiko enjalo akusoze iswelakale. Ungabona impiko enjalo iswelakala ukuthi asisebenzi. IFAS yasebenza, yona ilabantu esingathi ngamavolontiya ayi 4200 ilizwe lonke. Kutsho ukuthi nge-constituency silabantu abangamajumi amabili esibafakayo ukuthi besincedise ukwenza lo msebenzi. Abethuseli bantu bayekhombisa abantu. So akula muntu ongayekhombisa esethusela umuntu. Bahamba ezindlini besiyacela usekelo. Bafana lalaba esingathi amawatchtower behamba labo besiyajumayela. Umbeza becela information about umuntu. Akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuyisebenzisa ukurida, bebafuna ukwenza nathi. Ngiyama records ethu ukuthi sibe kwazi ukuthi lo usebenze njani, uhlangane lobani. Baqinisile nxa besithi sihamba izindlu lezindlu, liqiniso lelo yiyo istrategy yethu.
Ungasichasisela nje ngayo inhlanganiso leyi Forever Associates of Zimbabwe ukuthi kungani yabunjwa, njalo lokho elikwenzayo likutshela bani, engathi li-reporter kubani, njalo kungani lifuna ukusekela ibandla elibusayo?
Mina yimi umongameli we-Forever Associates of Zimbabwe Trust. IFAS ba-reporter kimi. So ngwalokho okwezana uPF lathi siyakuthatha sikuhambise ku-commissariat department ebandla elibusa eleZANU PF, ngoba siyi-affiliate yeZANU PF. Siyancedisa nje iZANU PF, asiyiZANU PF kodwa sincedisa iZANU PF. I-organization esayiqala singabatsha, sisesikolo eseSolus University singama-students. Injongo yethu ngeyokuthi abatsha labo bekwanise ukuqalisa amabhizimusi abo, abatsha bengakhangeleli ukuhlela ukungena imisebenzi, labo beqalise amakampani abo, labo bebebanye bebambane esingathi ngama-groups. Sathi siregister i-trust ngo-2010, ngomnyaka ophelileyo sakubana kufanele ukubana siregister i-private limited company eyiyo esikhangelela ukuthi ibe yi-group of companies. Kumele sibe lehlombe elebandla elibusayo, ngoba siyabona kulenhlanganiso eziningi ezifana nalezethu ezipusha i-regime change. Sina zathi sifuna i-regime continuity. ngokufuna iregime continuity sathi kungcono lathi sibe ku-ground njenge-trust xa sikukampenela ibandla elibusayo sikampenele ubaba omnanga ukuthi ewine ama-election ka-2023 engawina ama-election kwenza amakampani esingukuwaqalisa ephumelele ingathe ngutshele kathesi ukubana sesirejiste i-telecoms company eyabe ikompyutha labo i-connect njalo sesilama-application okumele compete labo WhatsApp actually angcono kule WhatsApp silelinye ihlombe lethu esilikhayeleyo njenge-trust elisincedisa ngelokhu zengokuncedisa abantu abadubekayo lo minye imisebenzi etshiyeneyo eyenziwa ngamanye ama-NGOs okuhlanganisela ama-awareness ama-anti-drugs campaign esiwayenzayo ukulungisa imigwaqo esikwenzayo ukuyakhela izindlu laba abayabe bephanjaniselwe ngama-cyclones lama-political violence siyancedisa intandane siyancedisa eziningi kakhulu elizweni yikho esiyikho khona as forever sise Zimbabwe Trust.
Alo ke ngumnumzana Kudakwashe Mavula Munsaka umkhokheli wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe njalo ukhangelelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele parliamente emele ibandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eKalonga esiyabuwa eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Amaphephandaba akwele Uganda alendaba yokuthi umphathintambo wezisebenzi umnumzana Charles Engola udutshulwe ngunogada wakhe wafa. Lanxa isizathu singaziwa ezinye intatheli zindaba zithi uEngola ubephikisana ngodaba lweholo lesotsha elibelimlinda elimdubule lalo lasidubula lafa. Iphephandaba lobulembu elesite linodaba lokuthi isakhamuzi seNyamani Ndlovu uMthokozi Sidube utshaye wabulala umkakhe uPriska Chuma ngoba ephuze ukufika endlini. Amapholisa ayibikwa edinga uDube osecatshile engaziwa ukuthi ungaphi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, Studio 7, Studio 7 lileni, siyaphila thina. Angazi kumbenza uzwakala bengicela abantu iplaywe le. Isimange ngilaso la. Abantu bakithi esindebeleni shuwa shuwa. Sokuqalisa ukuthi sekusiye kuvotweni isithethi ukuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Babona iplan yokuthi abakuplana ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi umagalela mafasi bandala yeka sondebele. Abanye ngabathi umqondisi yalishona. Abanye ngabathi uJoshua umfana kaNkomo lo usibangela izwi idoti idoti idoti. Mathakithi. AmaNdebele umbuso wase safa sawuthula nqasile ingqondo zone zezi. Asuwe safa sawuthula. Hayi, yike safa sawuthula. Umbuso yabantu nababambeneyo. Awuye abantu nabathukana ngale ndlela shwaya. AmaNdebele abukeke ubekeli ukuhlebana manaya ayi umhlobo omubi wabantu shuwa amaNdebele nanokuthiwa ngangikwazi ukuba lindebele ukuthi intombi izonganayisile.
Ye sanibona kustudio 7 njani mthakazi wonke jikelele abulisa la umncedisi Ndlovu sesouth Africa angithi ngibonge umsebenzi oyenziwa ngumthakazi wonke jikelele kanye namabutho esiza senkosi ubulelayo. Ngisibonge maqhawe, sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi. Nangabona uyozibona. Kube nama sengize ngifisa lokuthi kube namambuka la kithi abona. Yabo, sibonge. Sokuzeduze kakhulu ukuthi umthakazi uzikhulule. Nalaba nje abenze ngathi ababoni, bayibhekile nje lento le singaphela amandla bafowethu. Singaphela amandla. Singaphela amandla bafowethu. Viva MRP, viva. Siyafisa naso sibuse. Kodwa kuze sututolinja tinawanda banga akati sesemazwe sesozama amadlela ngcono kodwa akithi kumthwakazi kunomnotho wonke kodwa ube khona abantu abalokhu izinto yakithi ababukela into yakithi phansi bengcindezele into yakithi abantu abalabo belegawule walawa labona labo mafa abasemafatini esishono abalungcindezele nje into yakithi ababona ukuthi sihluphekile bangazodlala ngabantu viva amarapi viva
kum 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 shelele hayi kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into engimangalisayo uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezinto esizenzayo asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why ma group criticize ilizwe usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba oppose government liya ubahleka ukuthi kanti vele lokwana sokwapha lifuna kukwenze njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yake lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi as long engekho ku ruling party yekela abantu laba ngalama supporter libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi usuyahleka ukuthi hayi lokwana kuyiphathi yakukho utshelwe ngubani konoku anti wena ukho phakathi ungabi uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lingama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelaye nalo iphathi yakukuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonywa angeke uzwe kumbe ruling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekelele abantu bezingene nama parties abafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokhu akudingi wena qhubeka ulapho khona ungalingi ucriticize i-opposition then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma okufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe nama parties ethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda akithi yebo madoda akithi kwa Studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina ngibazwele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga lamhlanje kuthiwa khona ngele workers day ngibona ngathi mina nginaliqathanisa lelanga lama-election lelanga lekuyafanana nje lelanga likadisemba ikhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekhona endulo emuva lisasinxa kusiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika ikhisimusi athiwa kokuqanda dawenza khona akusela mehluko ngitsho ukuthi kwena noma uthole uhlale emzini wakho hlesami nxa futhi awusuzibe le stress many headaches ngoba uyalokhu usensenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho manje ekho ngithi kwangizwela ama-youth ngoba ngikhala nxa ngizwela ama-youth mina ngizwa ngikhala ama-youth la azaze khokhobe ehamba ngendondolo bengakwazi kuya kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa besezimaphe khona imali okuthiwa ngepentsheni abathi khona ngumdlanda igero ngesitshona kodwa laba balapha hayi nkani sibili yayala abakhuleke bencinga uNkulunkulu kuphela lokuthi bezibambe ngezandla zabo engxa ihlehla wombe kwaba ngcono kodwa hathi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekuholise uyayithatha ngaphi imali yakhona ukuthi ekuholise hayi bakithi asenzeni asintshele ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi imba lapho elikhona liphilile ye hayi ngizile le ndoda abathi ungu-Angiston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi yindoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi yindoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho engizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambi izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule nguzili impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla gawule into oyikhuluma ayikhulumayo akulona iqinisa. Ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe awe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa, ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobho, kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu bengithe busayo, kodwa alibanikezi imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe. Kambe amadamu la elikhuluma ngakhona dawule gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi? Mawuphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu gawule, umgwaqo lowu ohamba ngawo selulungisile gawule? Yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi lulungisile gawule? Yindlela elilungisa ngayo imgwaqo lokho elizitshaya isifuba ngakho gawule? Njalo gawule kungumsebenzi wegovernment ukuthi lilungisele abantu imigwaqo, iyabe ingabayenzela ifavor ngendlela onokuchaza ingathi liyenzela abantu ifavor. Akulona iqinisa lelo gawule.
Mayuyu Zulukandaba lawo ke ngamazwi enu eliwathumele sawadlala ezolo, siwaphindela namhlanje kuliphutha asenzanga ngabomo. Qhubekani lithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umsakazo we-CNN ukhangelelwe ukusakaza uhlelo lwengxoxo lowayengumongameli umnumzana Donald Trump e-Town Hall, lapho azethula imbiko yakhe ephathelane lokuncintisa kukhetho lokunye. Ingcwethi zithi ukuphuma emsakazweni we-CNN kutshengisa ukuba uTrump lomkhankaso wakhe bafuna ukukhumisana umlotha labezindaba. Ngambe amathuba kaTrump okuthi anqobe kukhetho anganani? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican, I think bona vele mthetho wabo ba-confused. Okokuqala, sizobabona besiba baningi be-challenger i-presidential, ama-primaries e-presidential. Sakubona kusenzeka ngo-2016, lapha babefika around 24. And all they did was, kwanceda u-Trump ukuthi abe nguye ogcina isiba yi-nominee yama-Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda, bekwenza futhi khona lokho. Ukuthi waye benga fundi ngani asazi. I-base yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump. So laba abanye abaningi laba okuzoyenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi, ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge uDonald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inomini engasiyo uTrump, ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi, ngoba abantu vele uTrump abamfuni, ngoba watshengi ukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction erongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza, yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani, njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye ukhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump, bese ukusiza uDeSantis, I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSonunu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazocontesta ama primaries awama Republicans. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump, and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against uTrump. Siyazi ukuthi uTrump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizinisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lisemakhosi njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala laye I'm sure ukuthi elinye la khona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi a contest. Kodwa in the meantime ama Republicans ibase yabo ilokhe ibehind uTrump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama challengers la, especially DeSantis ungathi nguye ongathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba unite on one candidate is a challenge Trump. Hayi ukubangene bebaningi befika ama 20 something.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama.